Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 kuMpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho.
Kukhanya sokulokufuthelana okukhulu phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ele South Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha.
Ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu ukuthi izwe kalisela mali ayisiba bibanga ukuthi lingabi le mali.
Sokuqhamuke ukuxokozela ukukhula emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele abantu bezama ukuthatha amapassport phambilini kokukhezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Abathinteke kakhulu ngempi ye-Israel leHamas ababikwa kungabesiPalestina abaseGaza abangaselamizi njalo bengafinyeleli usizo lokudla lemithi yokwelapha abalimeleyo phakathi kokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhanya sekulokufuthelana okukhulu phakathi kwele South Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ele South Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBeit Bridge bengelamaphepha. Ugatsha lobana ngokulondolozwa imngcele yaseSouth Africa ole Border Management Authority lwethi lo mbiko namuhla lugcizelela ukuthi kuliqiniso ukuthi luvimbe abantwana labo lanxa nje uhulumende weZimbabwe kulandula lokho. Kumbiko eliwethule enkundleni zokuxhumana lolugatsha luthe abantwana laba batholakale emabhasini akade evela eZimbabwe angamachumi amane lamabili 42 njalo luthe luzaqhubeka luvikela imingcele yalo ngokwenqabela abantu abangelancwadi ezifaneleyo ukungena kwele South Africa. Umphathintambo weZimbabwe obona ukwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo yena wethule umbiko wezolo esithi kuphenduse abantwana abedlula kancane ikhulu kuphela 124. Kwathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule umbiko wethu uthele esithi ngamanga akhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa. Kodwa umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi laye uma leziphathamandla zelizwe lakhe ekuthini ngempela bavimbe abantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane. Kucatshangelwa ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo abasebenza kwele South Africa njengoba izikolo zivaliwe. Kambe lolu daba lungadala ukufuthelana yini phakathi kukahulumende weZimbabwe loweSouth Africa? Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo lontu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bahambile eSouth Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumele elizweni bayephephela eSouth Africa ilizwe lonke ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khona okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana lapho. So abazali bavefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. So kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lengabe lingayisilo kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali bayefisa ukuba nabantwana babo. Labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo.
Indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho.
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni. So kuyabe kukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu-400 ungena abangu-100 njengokutsho kwakhe kanti bephunyiswe ukubana abazali babo abakho elizweni. Kuyayangisa vele nje uma lililizwe. So ngibona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe i-passport into enzima ukubana umuntu ayithole. So abantwana bayahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo abakwanisi ukuzithathisa. So kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthe emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma-individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili. Yiko okulobudlelwano obuningi kodwa obugcina buhluphekise abantu. So ngibona ngani kulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama-individuals abenefithayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo. Bona laba beSouth Africa uma sokusiya entweni zabomayini kuma-farms abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe. So uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe obengenelisa ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubesemhlanganweni. Inhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe isisungule uhlelo lokuvikela izifundi emigwaqweni. Uhlelo lolu iliqale esikolo seGlenview 8 Primary School lapho okubikwa kulabantwana abayisitshiyangalombili abafela engozini zemota abanye abaningi balimala kuminyaka emithathu edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Macleo Mapfumo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe uthi balesifiso sokuthi zonke izifundi zeZimbabwe zivikeleke emigwaqweni.
Nxa sikhangela iSafe School Zone sithi indawo yonke elekolo kumbe ilocation kumbe etown nxa kulekolo sifuna ukuthi indawo yonaleyo iba safe njani. Akube ne-infrastructure eyenza ukuthi abantwana nxa besiya esikolo nxa bephenduka endlini bakwanisa ukukrosa kuhle, kube kulama zebra cross, kube kulama raised pedestrian, lama hampa ayenza ukuthi imota ziyehlise ispeed yakuthi abantwana bakwanise ukukrosa kuhle. So iSafe School Zone sifuna ukuyi-introduce ukuthi iZimbabwe yonke nakule sikole asifuni kuzwe ukuthi kulo mntwana owafa emgwaqweni ngendawo zokuthi imota zihamba too fast.
Sibona lapha kulo hlelo eluliqalileyo eGlenview 8 Primary School, lolu hlelo lwamukelwe njani ngabantu beGlenview?
Abantu beGlenview, especially abantu beGlenview 8, kathesi ngangikhuluma niyathi i-appreciation yangkhona si-positive kuzibona lawa abantu be-community uyakwazi ukuthi umntwana akula nto ebuhlungu njengomntwana ofayo lonke likhanyele. So abantu abe-Glenview ade bengama-first responders but sometimes baya bengela izinto zokuthi bancedise abantwana labo. So iSafe School Zone sebayithole positively and ama-partners amaningi ade ewilling ukuthi ancedise ama-businesses akhona apho eduzane ade ewilling ukuthi ancedise. So infrastructure yonke leyo esiyifake eGlenview 8 ayincedanga kuphela iGlenview 8 but she assist ezinye izikolo ezifika 5 eziseduzane ne-area yenaleyo. So impact yangkhona khathesi nxa si-assessa siyathi hayi sesi-attainile at least 50% le-project yenaleyo.
Nxa sikhangela izakhiwo elithi lizifakile lapha, izakhiwo ezinjani lapha na?
Nxa sikhangela iroad le iWillowville, like singakhangela khonapho esafaka khona i-infrastructure kuGlenview noWillowville. Kule moto eziningi ezisebenzisa iroad yena lezinye ezivele eGlenview ekuliyo eChubu Farm. So i-high traffic volume siyenza i-assessment sasibona ukuthi kule high traffic volume eyayidlula khonapho. So sayikhonsula njani, safaka ama-hump, safaka i-raised pedestrian, safaka ama-rumble strips. Wona lawo ngama-mechanisms asebenzayo khathesi ukuthi imota iyahle iyehlise i-speed because ayikwanisi ukudlula khonapho ine-speed edlula 30 kilometers. Then indawo ye-speed limit sesiphusha also lathi ukuthi indawo zona lezo zibe ne-speed limit e-30 kilometers ukuyehla. Siyathe ngena imota nxa ihamba lama-20 kilometers ama-chances okuthi achaye umntwana ayabe lo.
Kuyiwa phambili-ke laphana kuyini elikuhlelileyo?
Sisiya phambili lapha thina khathesi siyalungisa i-application esingedisa ukuthi sidetermine ukuthiwa ngama-high risk location. So ama-high risk location lawa azasitshela ukuthi singayisebenzisa i-application leyana, let's say sisemagwegwe, singayisebenzisa izasitshela ukuthi lapho emagwegwe kunezikolo ezingani and ama-high risk location ezikolo zonke zemagwegwe zingani. Then sesizafaka khonoko maybe ne-local council or ne-government siyitshele ukuthi hhayi khangelani lapho ukuthi abantwana nxa besendaweni leyi it's a high risk location, sifuna ukuthi lisincedise ukuthi abantwana babesefu nxa befike esikolo.
Lo ube ngumnumzana Makhleyo Maphumo owenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhwezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi kusukela mhlaka 1 ngoZibandlela inhlawulo ye-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa izakhwela isuka kumadola emelika likhulu lamathumi amabili i-$120 isiya kumakhulu amabili amadola i-$200. I-passport yesiphangiphangi ephuma ngemva kwamalanga amathathu yona ikhwele isuka kumakhulu amabili i-$200 yaya kumakhulu amathathu i-$300. Lokhu sekudale ukunyakazela emahofisini kamsithele endaweni eziningi ezigoqela eHarare koBulawayo, eGwanda laseLupane, abantu bezama ukuthatha incwadi zokuhambisa inhlawulo ingakakhweli. Abanye sebelala endwendweni bebambe indawo kodwa ngobuningi babantu. Abanye baphenduka bengenelisanga ukufaka amaphepha abo. Ukuze ukuqedwe lolu daba, uhulumende uthi amahofisi kamsitheli asezavulwa ekuseni ngehola lasikhombisa 7 AM ayevalwa ngehola linye ntambama ngo-7 PM. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokeli wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu ke yikho kuthiwa yikubusa kaba abantu, ukuthi uyavuka nje noma ngalopho suku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa ngohulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahlupheka okungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo hulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu, ngakho usizo ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi ukulala abantu bengadlanga uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kaibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passports kuphela, kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu la kancane, ikubusa kaba abantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga ukuthi izwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufanelanga imali ibisisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abaningi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu, othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima,
odinga umthanyelo obhadala ischool fees konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba sesikuwo namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka abanayo leyo mali, kanti ke kanandele ama standards akhona kuregion ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga amapassports, lokhu lokuphuma buthumuthumu elizweni, singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi ilizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngalindlela bezama ukuthi ngabe bayathola i-passport ibe indlela yokubaleka. I-passport yeZimbabwe isiyo indlela yokuvakatsha. Abamanye amazwe nxa bethatha amapassport babe siba ngama-tourists bavakashe kwezinye indawo. EyeZimbabwe passport ngeyokubalekela iZimbabwe, ngeyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngeyokubalekela uhlupho, ngeyokubalekela usizi, ngeyokuyadinga ischool fees, ngeyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngalendlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngalendlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa, kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.
Umnumzana Efidlela Ngcobe ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekoBulawayo. Odokotela sebesikhiphile isigodo eside ebesihlabe uFuture Chuma duzane lelihlo, wahlala insuku eziyisithupha sinamathele. Abazali, izihlobo labangane badinga uncedo lokumelaphisa ngoba bathi kusakude phambili ukuze aphephe. UFuture ofunda eSilima Primary School eMpandeni esabelweni seMathabeleland South wahlatshwa isigodo edlala labanye abantwana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo, kwehlula ukuthi odokotela basikhiphe, waze wayahlinzwa sokwedlule insuku ezinhlanu duzane lelihlo eParenyatwa Hospital eHarare. Izihlobo labangane babonga umsakazo weStudio 7 owethula udaba lolu emsakazweni lenkundleni zokuxhumana. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Deni Sibanda, omunye wabancedisa ukudinga imali ezasiza uFuture.
Esibhedlela esikhulu eselizwe eParenyatwa, uthe efika lapho ke manje kwathatha nje isikhathanyana ukuthi baze benze i-operation ngoba odokotela bebethi nabo no kukhona izinto ezishotayo abangelakho i-operation yike bayenze. Umdeni labanye abantu besebecabanga ukuthi no ngcono ke akhitshwe elaphana ku-private, so besokushota nje isimo sezimali. Kodwa ke kuyithe ngokuhamba kwesikhathi kwatshintsha uhlelo bagcina beyi-operatile. Lengane basikhipha ke lesi sigodo eside kakhulu engempela nxa yokuthi masifizwa ukuthi besingathi siyathinta ngisho nobuchopho singene elihlweni lapho. So isigodo sigcine siphumile kodwa isafuthelwa okwamanje ingane.
Ye, okwamanje kuhamba njani Sibanda nxa sikhangela ke isimo sejahalele?
Sibhizi laphana sitshaya izimali. Izimali sezibatshaya ngempela, bayaphathisa uMahlabezulu uyaphathisa ngempela. Sibonga kakhulu umsakazi weStudio 7 uyiwona uqale ukubhala ngale ndaba. Ma kubhalwe le ndaba kwafoka ama-numbers abantu abakhontaktayo, siboneke abantu abaningi sebengena from different izindawo, abanye America, abanye Botswana, abanye South Africa, abanye kuphi, sebengena kakhulu bafike basiza ke labo bantu baphosela lokho abakuphoselayo. Kodwa kwamanje siloke saqoqa izimali nxa ukuthi akupheleli lapho, kuzafunakala ukuthi kube le specialist ezakwazi ukusiza laphana nxa ukuthi bathi no ilihlo alilimalanga enzima kodwa nje isigodo sihambe eceleni ilihlo lisele lingathi lisele sozozwa manje kuphelele. kusiyaphela nje mhlawumbe iviki sebekwazi ukuthi babheke kahle ngoba sawuhamba namasikani namasikani kodwa ke siyabonga kakhulu lokhu elisenzele khona lingu studio 7 sithi lingadinwa nakusasa sibonga lo mahlabezulu labantu bonke izwe lonke iZimbabwe yonke ethe yasiza ngokukhipha izimali kulezi ndleko ezifunakala abakhona ababheke ingane khona le beseHarare nabahambe nayo so kufunakala imali eziningi kakhulu ngempela ebezedlula i-community so ke siyabonga kakhulu phana ngelokhu elikwenzile sithi lingadinwa lakusasa.
Umnumzana Dennis Vanda yisakhamuzi seMpandeni ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Amasocha e-Israel aweqembu eleHamas ele-Palestine aqhubekela phambili elwisana esihlengeni seGaza. Ingcwethe ezibona ngokudlelana kwezizwe zomhlaba zithi abathinteke kakhulu ngalimpi ngabesiPalestina abakulindawo ababhekane lobunzima bokulahlekelwa imizi kanye lokuswela usizo lokudla, ukwelatshwa kwabalimileyo kanye lokunye. Ibutho le-Israel libike ukuthi libhombe indawo ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu ngolwesibili. Inhlanganiso yomanyano wamazomhlaba e-United Nations ibika ukuba i-Israel yengezelele ukubhomba kwayo eGaza kusukisela ngomvulo emini, njalo ibutho lamaPalestina lalo lihlasela liqonde e-Israel. Iziphathamandla zebutho le-Israel zithi ibutho lazo seligombolozele elinye lamadolobho amakhulu eGaza. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lolandela izombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Wena kusegcekeni ukuthi uhluphe sibalale ukuthi kula bantu abakhuluma into abangalenziwa besikhanele ukuthi ukuma kwempi kuthi ukuthi into iphelile, kodwa ke sibona ungathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israel bevuma into abangayo. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise impi bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukutho yokuthi nabana njengoba besiphisinile bona sebesikhanje siyalokhu eqhubeka bebetizizi and khona okubuhlunga.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwaba lokukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ikuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akunampi esiyaqedwa imbobo kumbe yaqedwa ngamamisayili kumbe yaqedwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kuthana ngembobo kwenziwe konke, kodwa impi zonke ungazikhangela kuze zine zeziiqo kuya ngokukhulumisana. So qaile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina umlamulampuni basondele eduze izindaba zombili bakhulumane lazo. Impi eyindlela yokuthi ngoba nxa kuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanje kuzaliwa for the next 10 years okuliwa. So into enkulu ikuthazana phansi kuyenzwane kube nomlamulankunzi ongathatha ihlangothi ukuqhongozela lokhu uhlupho sibana abulamulankunzi abala ihlangothi nomlamulankunzi asozathi hlangothi ozaqaye bazizavunyana izinto ebonti ziyahlonipha iy'ngada zombili, yikho kuphele kunezimpileyana isike ekucineni.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela zombusazwe njalo wayengumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ekubandla le-TRCC. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, yena-ke odabuka eFelabusi eMathabeleland South kodwa khathesi esebenzela ekwele Island. Unkosikazi Mafu ulenhlelo ezidala imisebenzi yezakhamizi njalo encedisa asebeluphele.
Into esiyenzayo ukunceda uZulu okwakuqala, we try to create jobs. Siyazama sibili ukuthi uzame ukuthi emapulazini, I'm sure abaningi liyalibona ama-videos ami, I'm a farmer, so I try ukuthi i-farming yami engahlalili ngane ngiyi-extend inkulu ibe nkulu kwenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. It's not only that kulokunye nje amabhizinisi e-town lawo engiwenzayo, but uyake ungayisikho ukuthi ufuna ukukwenza okunye yabo ukwenzela ukuthi bakithi abantu bakithi bathole imisebenzi. Bese kusithi nxa sokusuka lapho ngiyazama ukuthi ngithi kule SOS i-children's home lapha ma ngisiye ekhaya, I always try to facilitate success for them ukwenzela ukuthi nginike abantwana, ngifike nginike abantwana labanentandane leziyana ezilapha abayangazi nje eso esisicayelane kakhulu siyancedisa bese kubuye entembeni I'm sure liyalibone ngathi ngihambela abantu abamoya bele birthday sisekhaya siyahamba siyenzela i-birthday lapha entembeni ezalukazi ndamaqhegu laphana ngizama ukuthi abantu abami labo bafunde babone umntwana abele birthday bese sisetho futhi ngunike ama-present akho for the CM mntanami asenzele ogogo labokhulu sinike ugogo lokhulu maybe sibanike kumbe ngamablouse kumbe ingubo kumbe izigqoko siphinde sibaphekele ilunch sidle labo ilunch lekhekhe lomntwana leliyana into engayinazelela abantu abadala bakithi they crave for sugar bayazithanda izwitsi bayazithanda ithukela but kuyasindela kakhulu ayikhona mbijana kuyafana nale mpuphu entembeni laphana ezalukazini bakithi ababe belakho kuyasilela so ngiyangithi ngingavuna ngithathe ingxenye yomumbu wami ngiphinde ngiyedonetha futhi lalapha meso kuzokuthi ekhaya esigabeni lapho emzalwa khona ngiyathi ma ngihambile ekhaya in memory of umamazala wami labogogo bami labokhulu bami ngiyahlanganisa abantu abadala ngipheke nje babuye sibe ndawonye ongela amathenisi nizama ukuthi ngimgqokise amathenisi ongela sigqoko ngimgqokise isigqoko ongela qhiye ngimqhiye njalo njalo sikhuliswe njalo dobe sifundiswe yibo
ye singathi kuyinokwenza ukuthi wenze khonokho wenzela uZulu
kungenzekala ukuthi kungabe kusenziwa indlela engakhula ngayo mna ngondliwe yisiphofu so bengibona abantu abaningi bebuya laphana bezosiza kwakukhona umama owayethethwe ngumbalisi umpofu umisheki owezulu beflabusi ngambona unkosikazi wakhe umkakhe wayesithi ma eholile every month wayethatha i-2 kg ithukela amahlamvu akhona isinkwa sakhona isepa yakhona amafutha akhona abise esiphofini lesi esingondlayo azomnika ngangikuhawukela ngimhawukela ngukhulekela ukuthi uNkulunkulu ungenzelami ngibe njalo I can say that's the foundation of it. Engiyaziyo. Ngingazumba uNkulunkulu wayevele edale wakufaka. Bathe ngakubona ngamehlo ngakuhawukela ngakugubha ngakwenza. Kwakukumama yena lo kuthiwa nguNatalie uMrs. Mpofu weJulobi. Ngagubha kuye lo Mrs. Ndlovu uMasibande wayefundisa esikole uNamteki. Ngihamba bona besenzela isiphofu lesi izinto ezinhle kakhulu on a monthly basis. So ngakuhawukela lokhuya angazi kumbe kungabe kwasukela lapho okunye kungaba kusekudalweni
singathi abantu bathini nxa ubasiza kangaka
abantu balesibongo esimangalisayo angifuni ukuqamba amanga abantu bayabonga sibili futhi isikhathi esiningi nxa wenzela umuntu nje lowana umuntu appreciatayo usuka laphana angifuni ukuqamba amanga if you have spent maybe ubuspende $20 emuntwini kwesinye isikhathi uyathi nje usenza ulutho lwakho mbesivuno sakho ubone nje sokumultiplyile ngendlela obungakhangeleli yinto enye engayifunda ngempilo ukunika I don't think it's a loss ukunika nxa unike ngenhliziyo yakho yonke vele kuyaphenduka one way or the other kwake kwaba lomnyaka engake ngahamba ngisiyanika izalukazi ikhadi ngathi vela khona ngatshawa liphepha elalisetshenziswe ngumuntu ukuzihlikihle vela ngaphandle du bandihleka abantu babulawa zimbaba kangithi ntiphepha leliyana ngibambe mina ngibona ukuthi ngemvali ngcolile i-advert eyendlu yayiku-option nxa ngisithi i-advert liyana ngithi ngikhuluma lo mkamathi uzayithatha ngaphi imali uvela idlalisa ekhaya kangaka kayiye ngibone yindlu ukuthi uyi-$2,000 ngayithenga leyo ndlu nge-$2,000 mina bembuye emphethe imali ngifuna ukuthenga indlu ye-$10,000 but I got the house for $2,000 ngivela spenda about $200 ezalukazini le maxhekweni so ngafunda isifundo from then and I've always experienced that
yephoze lokugcina ma
hayi mina engakucebisa ukuthi bakithi ukudubeka bakithi ngokomuntu wonke ma usadobha lawe dlana lesihlobo sakho dlana lo dubekileyo dlana lo mbonileyo yena lo uNkulunkulu asoze simbone madevu sebenzisa thina ukuthi asize abantu bakhe abadubeke
lo ngunkosikazi Sithole odabuka eFilabusi obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDublin eIreland. Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa ngezijeziso ezifakelwe abeZimbabwe ngeleMelika abavimba abanye ukuba bavote bekhululekile kukhetho labephula amalungelo oluntu ngokubancitsha amavisa okungena eMelika. Silu gqibake lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.